Iqhubeka licansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo esekholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 belo mkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuyera yiyo elinani eliphezulu labantu abatholakala belo mkhuhlane abangamashumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lo mkhuhlane usuyingozi elizweni, i-national disaster. Ingcitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo okuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcitshi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParirenyathwa esiseHarare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo secholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi. Kungaba ngcono sibili ukuthi ikholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi ikholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela seSalim Mgabe eHarare.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi awulamanzi abengcolile engahlanzekanga. Yikho kusuka kubangela ikholera.
Kulezicinti ezingamashumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane wesihudo kholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele, ikholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.